Namhla sizihamba ukuthi umthetho ndaba ufake isinqumo ukuthi ukhangele ukuthi ubufakazi babulethwe yi-state mayelana necala lonelo. So thina sasibona ukuthi vele akulacala elikhona, kwakungela vele isizathu sokuthi ubaba uNdibali vele ecasise or ukuthi sithi ngesikhiwa enike i-defense yakhe. So sayenze ithiwa yi-application e-discharge and close of state case. Nxa ukhangele yikho lapho nxa sisikhangela ama-policies ayingahambelani ne-constitution yeZimbabwe. I-constitution kathesi iyakubeka kube kucace ukuthi isizalwane saseZimbabwe, umuntu owazalwa seZimbabwe, unakho ukuthi ebe akhoya amanye ama-citizenship, i-dual citizenship, unakho ukuthi ube ne-dual citizenship nxa uyiZimbabwean by birth. So sikhuluma lomuntu ole-British citizen kodwa eyiZimbabwean again, that is the situation. So sibuyile ngekhaya, so kuthiwa khona wena sesikunika i-visa elilama-condition ukuthi ungayenzi lokhu nalokhu nalokhu. So lokho akuhambelani lomuntu oyi-citizen elizweni lakibo ukuthi uthiwazane kwama-conditions esivakashi wena ubuya ngini. So yikho lapho esiyabe sikhuluma ukuthi nxa sikhuluma iy'ndaba zokuthi imithetho kumele ilungiswe ibe consistent with the constitution, mela balokho besithi we are aligning abantu begcina bebotshwa kunje.
Utheni kahle kahle umantshi ekwethuleni isinqumo sakhe?
Umantshi ukhulumile wabasobala ukuthi hhayi ubufakazi obakade buletha phambili kwedale vele ungaqedakali ngoba kube kulokuphikisana phakathi kwabafakazi. Abanye besithi kuthiwa besebenza, omunye ethi hayi thina vele sinqinisile nje ukakundibala ukuthi edlule lapho esikade sikhona ukuthi sizixoxele nje one-social platform. I-immigration sisithi hayi ubusebenza. So khonokho kukhanye ukuthi vele kungasicacanga ukuthi kathi vele kucane athiwa yena waliyenza yini. Okunye ukuthi i-immigration ikhanye vele ingakwazi ukuthi ithi vele khona wona ama-conditions akhona athiwa wona nge-visa uwaphambayisile yiwaphi akhona. Kade kungacaci kungekho kusobala ukuthi yiwaphi ngoba owe-immigration bekhetha ukuthi hhayi it's knowledge ukuthi nxa uyisivakashi akumelanga wenze ezinye izinto, bengacaci ukuthi izinto zakhona yizinto zakhona.